Okokuqala indaba yama resources, ibandla lethu lilibandla elisustainwa yimembership yalo, so ke asisenelisanga ukuthola ama resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampena ngayo. Okwesibili, kuningi okwenziwa yizekhi njengorefuri kumbe labo abaphethe kwezokhetho, lathi sinje esasingeke senelisa ukuguqula okuphathelane lama electoral reforms. Uzananzelela ukuthi MDC ngesikhathi se-Government of National Unity behluleka ukuthi bemake sure ukuthi kuzoba lama electoral reforms ayezayenza ukuthi ukhetho luzalandela loba ngayiphi iminyaka, iZANU-PF isebenzisa izekhi yehluleka ukucikibezela abantu. So ngokunjalo sangena kulolu khetho sikwazi ukuthi kule zinto eziningi ezingalungiswanga, kodwa-ke okwasincedayo thina njalo yikuthi ibandla lethu lakhankasa ngamandla ezabelweni lakundawana yonke yakomthwakazi litshela abantu nge-self-determination agenda. Lingakhohlwa ukuthi thina ibandla lethu kalikhangelelanga ukuphila liqhubeke likwele Zimbabwe, kodwa likhangelele ukuthi likhulule umthwakazi. So ke i-awareness campaign yethu iyahamba kahle kakhulu, senelisa-ke ukuthi abantu umhlaba ubekwazi ukuthi siphethe luphi udaba. So ngokunjalo hhayi asilahli imbeleko ngokufelwa, njalo asingeke thina sizijaje kumbe sithi ngenxa yalama-elections sehluleka. Siqhubekela phambili ngokunyakaza kwethu njalo sisebenzela abantu. Zananzelela ukuthi wonke la mabandla akade khona econtesta ngama-elections kathesi, amanye avuke sokula ama-elections azabuya elala, azovuka futhi ngo-2028 sokubuya ama-elections eZimbabwe. Kodwa-ke i-MRP ihlala ikhona njalo ikhankasa, inyakaza, ilungisa inhlupho zonke ezihlangana labantu bakomthwakazi. Kungakho-ke sithi hhayi asiyikhali kangako, ngoba vele sasingawukhangelelanga. Alizwile ukuthi iZANU-PF iregile lathi sikhala ngakho lokho, ngoba indawo eziningi lalapha kade sifake khona ama-candidates ethu asenelisanga ukufaka ama-polling agents ngendaba yezimali yona leyo.
Manje nxa sikhangela elakusasa, kuyini elikukhangeleleyo, lizancintisa njalo na?
Ye, elakusasa lemthwakazi Republic Party lihle kakhulu baba uGandhi, ngoba thina vele besingakhangelelanga ukuthi sima ngodaba lwama-election. Udaba lwethu lwedlula kuma-elections, yikho lizabona ukuthi sibhizi sisebenza kanzima siphusha lokho esikuthi thina i-international lobbying, ukukhuluma lomhlaba ngohlupho lwethu lwakomthwakazi ukuthi hayi sesifuna ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sodwa. Sizananzelela ukuthi kunyanga kaJulayi ithe iphela uJulayi sa-announce ukuthi sesiyenelise ukuthola ama-signatures angafika 25,000 online, lamanye engedlula 15,000 esiwathole through hard copies. Ama-signature lawa sikhangelela ukuthi siwaphanyeke kuma-international stakeholders wonke sawabhalelayo, okuzabonisa ukuthi ngempela abantu bakwamthwakazi sebefuna ukuphuma bamele udaba lwabo. Kulenye njalo inhlangano yamazwe omhlaba esiphendulileyo yarekhoda udaba lethu yazi yasinika i-case reference number. Yibo-ke abasenzisa esadinga nalawa ama-signatures, sayenelisa ukuwaqoqa nje ngenyanga eyodwa besesenelisile ukuqoqa la ma-signatures online adlula 25,000, then physically adlula 15,000. So lokhu kutshona kubonisa ukuthi udaba lwethu lusezingeni eliphezulu kakhulu, ngoba asisela ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza leZimbabwe, kodwa-ke sesile ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza lokuthintana lokuxhumana lomhlaba. Ngokunjalo-ke siyagqugquzela abalandeli bethu labantu bakomthwakazi bonke ukuthi hayi mabangatshawa luvalo, kusesekukhulu esizakwenza njalo kungekudala. Umkhombandlela sizabanika ukuthi hayi sesisiya ngaphi, sesisuka kuleli zinga sesisiya ngaphi. Abantu bakithi esingabacebisa khona, sibacele khona ukuthi mabazithembe, njalo bengathembi ukuthi ukhona omunye umuntu ozabuye vela kweyindawo ezobalungisela inhlupho esibhekana lazo. Thina ngokwethu uqobo lwethu yithe sizalungisela lezi nhlupho. Abanye abantu becabanga ukuthi basazoncedisa uNelson Chamisa le-TRC yakho ukuthi bekhuphe izandla. Thina siyala sithi hayi, inhlupho zethu akula ndaba whether iZANU-PF kumbe uNelson Chamisa, konke kuyafanana, ngoba siqukethwe yi-1979 Shona Grand Plan, the 14-page review eyabhala iZANU-PF, layo i-CTRX AMDC kanti ehambisana lalokho okwenziwa ngabo-CCC. So ungazibona ungumuntu wemathebeleleni ucabanga ukuthi wena uzaqala ukhupha izandla ukuze ulungise uhlupho lwakho, kuyabonisa ukuthi awuka-understand ukuthi uhlupho lwakho lonke luvelele eHarare. Kungakho-ke thina siyimthwakazi Republic Party siyabathembisa abantu bakithi abalandeli bethu umthwakazi wonke jikelele ukuthi hayi asibambaneni, siyibeni munye, siyenelise ukuthi siqhube lo msebenzi ophambi kwethu ukuze inkululeko yethu ibuye kungakudala.